Indaba le eyamabhasi la akade eXotshana emgwaqweni njengoba sibonile le mfanekiso ibithathwa lapho ividiyo bekubi kakhulu njalo nje kubonisa into eyodwa.
Ibonisane Mkandla, njalo ngombono wakho kubangelwa yini?
Umthetho kuleli lizwe kawusekho. Yebo, imigwaqo ibolile kayihambeki, imota ziyafa, lama-VIP baze bazama ukuthi bazimise imota bazihlole, imota seziziningi kakhulu. Bangazake baze bazihlole zonke, ikakhulu lezi ezithwala abantu zihamba nje, kumele zibe le certificate of fitness. Angikholwa ukuthi into abayaziyo laba abalezinqola lezi ezithwala abantu, amabhasi kumbe lamakhombi. Imigwaqo mibi ukuthi ukuthi lazi imota ziyafa, sifile abanikazi kabazihambise VIT ukuthi ziyehlolwa ukuthi sezilungile yini, zilungele ukuthwala abantu ngenxa yemigwaqo nale ebolileyo.
Umthetho-ke Mkandla, kuyini okwehlulayo ukubana umthetho ungenele ulungisise ezinye zalezi zinto ezihluphayo?
Ilizwe leli lakithi selonakala kakhulu. Ilizwe kalisela mthetho. Konke okwenza khona ukuthi abantu benze izinto ezinjalo yikuthi ilizwe kalila mthetho. Bayakwazi ukuthi umthetho udobha lapha lalaphayana. Singathi sekubotshwa nje abalomnyama, hathi nje ukuthi umthetho kumele usebenze.
Umphathintambo obona ngogatsha lokuthwala kwempahla labantu usemise la mabhasi aphatheke kulingozi bencintisana. Akutshengiselini ukubana uhulumende laye uyabona ukuthi kumele laye angenele ukubona ukuthi kulandelwe imithetho emgwaqweni?
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho, ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyele emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, ngitsho lowodwa. Futhi umthetho wephula abantu, ikakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ZANU-PF elibusayo. Ilizwe lingaswela umthetho kuba semahlangeni kwampunzi idle emini lo lalo wenza akufunayo. Khangela koBulawayo, umanisipali ubezama ukuthi ahlanze idolobho ngoba vele kuyenyanyeka laphana akuhambeki. Kule ndawo sibi lapho vele ungaza uhambe khona ngoba labathengisayo sebethengisa endleleni baphonga ukuchaya izinto zabo zonke khona abo kawuhambeki. Umanisipali abesesithi hayi kumele sikuqondise lokhu. Ayethutsha nje omunye umuntu ngenxa yokuthi ulilunga leZANU-PF, mbunjame mbuyini, athi linakali indawo lawo uJesu azabuye. Inkulumo bani yona leyo? Amandla esingathi authority uyithatha ngabo ukuthi akhulume into enjalo ukuthi laba abalomthetho abawuphiwa ngabantu lelungelo lesisekelo sombuso ayekhuluma nje engagqize qhakala. Konke lokho kubangelwa yiswelakala komthetho kuleli lizwe. Ilanga lingatshona sikulandisa, kodwa ngamafitshane ngathi ukuthi amiswe lawo mabhasi amabili nalowo zebra kiss lolorimbi toes aya kusizi lutho. Akubuyelwe emthethweni, nxa imithetho yemgwaqo, nxa imithetho yokuhlanzeka, nxa imithetho ye-environment lezi ezaphandle kungamanzi ingabe yini, ilizwe alibuyele emthethweni.